Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 kuMpalakazi 2024 uTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Idalele Mozambique Constitutional Court lithi ivandla leFrelimo hilo elanqoba ukukhethwa lwaqhutshwa ngomfumfu lonyaka lapho elalimele ngumnumzana Daniel Chapo kukhetho lukamongameli.
Amalela amanye bavale umgwaqo bathathe izikhiye bahamba la ngisho namanje amatruck akhona asavalile umgwaqo kodwa-ke thina abanye ngenhlanhla sesisabaleka.
Abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Mozambique bathi abaphikisayo bavale ngqi imigwaqo kulelo lizwe.
Ubhenjani umdlali olendumela sibili kwezomdlalo wenguqu njalo abaningi bebekhangelele ukuthi engaba ngomunye ozalincintisa kodwa mhlawumbe ngelikabathi emaphepheni akulamaphepha angasukanga yenela.
Uprofeti Walter Magaya uBhenjani Mwarumwari, uThemba Mliswalo, Farai Jere basuswa kukhetho lukamongameli weZifa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale leMozambique Constitutional Court lithi ivandla leFrelimo hilo elanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfu lonyaka lapho alalimelwe ngumnumzana Daniel Chapo kukhetho lukamongameli. Idale leli lehlise inani lamavoti eFrelimo eyanqoba ngayo ngokuyisilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5%. Abaphikisayo abakhokhelwa ngumnumzana Venancio Mondlane abakhonona ngempumelelo yokhetho lolu lusanda kuqhutshwa bathi bazaxoxisana ngokwethulwe yi-Constitutional Court. Amapholisa labanye abezomvikela babulala abalandeli bakamondlana abalikhulu namathuma amathathu 130 abatshengisela emigwaqweni bekhonona ngempumelelo yokhetho lolu. Kusenjalo abadabuka eZimbabwe abasebenza kulelo lizwe labatshayeli bezimoto ezinkulu bathi kuyaxokozela elizweni leli okulabaphikisayo abavale imigwaqo. Ukuze sizwe kunengodaba lolu sixoxele umnumzana Forget Mpofu odabuka eZimbabwe etshayela izimoto ezinkulu owehluleka kwamanje ukusuka eMaputo esiya kwele South Africa lapho alayitha khona impahla etshiyeneyo.
Into eyenzakalayo njengasabo batshayeli bamaloli amaloli amanye bavale umgwaqo bathathe izikhiye bahamba la ngisho namanje amatruck akhona asavalile umgwaqo kodwa-ke thina abanye ngenhlanhla sesisabaleka siyaxasha kwamanye amagarashi lapho eduze nje omgwaqo lapho ku-N4.
Bathini khonapho eMaputo, bakwenzelani khonapho?
Lokhu bathi bona bekwenza bekade befuna ukuza ama-results ukuthi ayophuma athini ama-results ayophuma ebeta bayobuya futhi kube ngabantu abaqhubeka benza istrike ngendlela ebajabulisayo bona. Kodwa-ke ngenhlanhla ngiyabona ngathi nje kunoshintsho kodwa ngathi wonke umuntu nje ojabulile kodwa sikuyazi ukuthi uhamba njani kodwa ngisabona nje isifumfumu senjabulo.
Ye, sizwa kuthiwa-ke ngokuzwa kwethu njalo lokubikwe yilaba kade bekhuluma besethula impumela yokhetho bathi ukhetho lolu lwawinwa umnumzana uDaniel Chapo weFrelimo. So-ke singazi khonapho ukuthi abaphikisayo bona bathini nxa bezobekhuluma loba nje ulimi lwabo luzima ukuthi luzwe.
Kwamanje ngisamile ngisalindile ngizwa ukuthi uhamba njani then lokho kulandelayo ukuthi ubani owiniwe ubani oluzile basazokhuluma then sesibona ngesimo ukuthi kuhamba njani emgoqweni kuvulekile noma baqhubeka benze istrike siba worse kuvale yonke into.
Ye, akusitele ngesimo sabatshayela izimota khonapho ukuthi lethuke kanganani.
Thina singabashayeli bamatruck sithengiswe ukushiswa ematruckini ukushiselwa phakathi ematruckini ngoba basitshela ukuthi abasifuni Then kwaba khona amatrack abanjiwe ba cross umgwaqo bavala bathathela ikhiye ayimina ngenhlanhla noma emfowethu sisheshisa abaleka nje kodwa sisin between strike phambili kune strike emuva kune strike asikwazi kuya phambili asikwazi ukubuyela emuva njengamanje sise center lapho silindisima sibone ukuthi kuyohamba njani
ungaphi mpofu xa ungatshela abantu kwezethu bekuzwa sibili ukuthi usendaweni enje njalo lokuthi isimo sangkhona sinjani
mina lapho engikhona ngisemaputo ematola next to N4 ila engicashe khona awukho kude kuyamuva mangibele eport kodwa mangisiya phambili njengoba ngikhona nje eborder ngisendawana bathi imatola it's a small town
yikhona pho kutule kumbe kunjani njalo ucathe endawana njalo
ayi kusathulile nje okwamanje njengoba ngila kunepolice nje elikhuluma lana ngizocela ukuzwa lepolice ukuthi lithini
Umnumzana Forget Impofu ngodabuke eZimbabwe otshayela imota ezinkulu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseMaputo kwele Mozambique. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zethula injabulo exubene lokudana ngokuya ekhaya ukuyathakazelela ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
KwabeZimbabwe abaningi abasebenza kwele South Africa isibojiwe imithwalo ukuthi abanye amabombo avela selubhekise ekhaya. Katapanye vele sebekhonale ukuyathakazelela ikhisimusi lesihlobo labangane. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi lethi liphuma elangolo lwesithathu esesemzini wakhe eChangwa ePlumtree.
Mina isizathu nje sokuthi ngekhaya yikuthi vele mawukhulele emakhaya wazala emakhaya la akumelanga ukhohle mawusemsebenzeni kudiaspora ukuthi ikhaya likhaya kumele ukhumbule abantwana akhumbule umndeni ukhumbule izo kumanje nje ngikhuluma abantwana bevele sebengiwhatsapp ubusuku le mini bethi baba ubuya nini so labo ba-excited kakhulu ukuthi ubaba uyabuya ekhaya
njengokwenziwa emizini yonke uthi usevele wathola umlayezo oqinileyo ovela kundodakazi yakhe uJennifer Junior uPuntshupuntshu uMuntuza emtshela ukuthi bamlinde ngabomvu
Baba livuye ekhaya lingahlali eGoli nisiphathele ukudla nesicathule nesikushus lengwani yesanet intengele lamagogoros
unkosazana Pamela Ncube laye uthi ulubhekise ekhaya kokodlwayo umahlaba ithwale loba nje kungathi lizabamunyu kakhulu lelikhisimusi
Uyanyathela ekhaya lapho isifusiso yinto nje sengiyifosela manje kodwa nayi so far umnyaka ubunzima kakhulu ubunzima yikho kungenza sibili ngize ntisa ukuthi hayi ithi ngiyanyathela ekhaya mpela because maybe ungavuleka mpela khona ukuthi la ukulala ukhothwa izinyanya zangini
Ngosazana Sthembinkosi Sikhosana yena uthi udane kakhulu njengoba engasoke enelise ukuyabona izihlobo ematobho ngelanga lekhisimusi.
Sizathu ukuthi ngiyasebenza kodwa sithi abahambileyo labasahamba basendleleni ikhisimusi enhle lomnyaka omusha obuyayo omuhle liphephe phela emgwaqweni womkhaya. Mamuntu sisizwe dinyiwe akapaka imoto alale
baningi njalo bafisa ukuya ekhaya kodwa baxa kwesimo semali isizalwane seZimbabwe umnumzana Godfrey Viki uthi bangalahlithemba ngathi njalo ufisela imuli yakhe ikhisimusi elijukela kibo ekhaya esilobela
Makwehlule bakithi kwehlule mina ngingu Godfrey Viki ngithi kimi lonyaka kwehlule kangikwazi ukuphumelela ukuya ekhaya Hayi ngithi Christmas enhle bantu bakithi kayibe enhle iChristmas ohambile uhambe kahle osele yonawo ngapha sala kahle ungazwazithola usicindezela uthi hayi bahambile mina ngiyehluleka awehlulekanga bakithi izikhathi azifani
abezimabhe laba bafisela abantu bonke iChristmas ehlabusayo babuye baxwayise njalo abahambayo besithi ukujaha akusokufika kanti njalo kwabaphuza okudakayo bathi ikusasa liyabekelwa Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa ni Muthuso Khumalo
Kudaba olufanayo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zibuye ngobuningi lonyaka zizodlala ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane. Iningi lethi ikhisimusi lilanga okuhlangana khona izihlobo, kudliwa kujatshulwa kuxoxwa indaba ezimnandi, yikho nje libuye ekhaya ngoba phesheya abahlala khona ngalesi sikhathi kulamakhaza njalo kungela zihlobo. Abanye bakhala ngodubo lokuswelakala kwamandla kagetsi, amanzi, lemigwaqo efileyo besithi kuphazamisa ikhefu labo. Kubika intatalizindaba ya Studio 7, uEzra Chisaspanda.
Kuyaxokozela ezilindweni zendizamthina kweminye imingcele lezilindweni zamabhasi okulabadabuka eZimbabwe babuye ekhaya ukuze ekholisa lezi hlobo labangane ngekhefu lekhisimusi. Unkosazana Nobuhle Hadebe ohlala eLondon ebeselubhekise emagcekeni endizamthina ezamhambisa koBulawayo uThabe okumangalisayo.
Ngikhangelela ukuyadlala ikhisimusi ekhaya eZimbabwe. Sihlangane nje labangane lezihlobo, kube mnandi, kudliwe nje, kujabulwe nje, kube mnandi nje. Ikhisimusi yona lena esasiyidlala nje kudala, because we miss that, siyakukhanuka nje khonoko.
Unkosazana Nothando Dube osesendleleni esuka eBrithani siya ekhaya uthi ikhisimusi ekhaya uyithandela ukudla kwesintu.
Ngisendleleni khona lapha yokuya ekhaya, ngiyadlalela ikhisimusi khona ngoba yangapha UK ayikho mnandi, so ngifuna leya ekhaya, ya lapho ngizokholisa khona, ahlaba khona imbuzi, ihlabe khona inkukhu, konke nje sijabule, sidle nje zoyalezisemasimini abolude obodelele unini sako sakucina.
Omunye ohlala eBrithani osethelekile koBulawayo unkosikazi Nozipho Ncube.
Ekhaya bakithi kumnandi, hayi UK le yabuyayo, hayi akula even i-family time, kodwa ke sihlale siyewosha inyama, kuyasinatha ezimnandi, sizikholisele nje le muli, yazofile free lawe nje ube lokuyi-social life nje labantu.
Umnumzana Zibusiso Mabuza ohlala esihlako leBrithani uthi isimo kuye sibi ngoba kana mali yokuya ekhaya.
Ngidecide ukuthi hhayi ukuthi umuntu azisebenzele ndisiye lapha abathumezele, at least bebe bona bebe le mali bedle, than ukuthi sihlambe sonke ngisekhaya. Hayi, imali zangkhona ziyangena ziphuma, ndoda ziyangena ziphuma, hayi kubi kubi.
Umnumzana Dumisani Gumbo layeka hambanga ekhaya.
Bengile thuba sisho lokuthi ngibuye ekhaya ngizodlala ikhisimusi, kodwa ke manje ngapha emsebenzini sibasebesithi bani bafuna nihlale nisebenze phakathi ngayo ikhisimusi ngokwayo. Ngase ngisithi bekukimi ukuthi ngivume kumbe ngale, ngase ngisithi yekela ngivume njengoba kuvele kule somiso esinje. Ngakho-ke ngasengisithi hayi mina ngizahamba-ke ngabona kubo phambili le umnyaka ozayo.
Iningi likhala ngemgwaqo efileyo. Umnumzana Nathi Owen Ndlovu uvela e-South Africa njalo sowakha umuzi ensuza.
Kuhle ekhaya, izulu linile, siyalima siyahlanyela, kodwa kulento eyi-one engidanisileyo, imigwaqo yethu ayisalungiswa asazi izolungiswa nini. Ngiphose ngawa ngemoto koBulawayo, ngihluleke ukulala ekhaya. Uma ngifika kunamanzi, akunamagesi ekhaya, kuhle kumnandi. Inkinga umgwaqo wethu uVictoria Falls ngeke uhambe ngemoto encane. Yiyo into engidanisileyo uma sisicompare laphesheya, lapho esuka khona kubo mzansi e-Afrika.
Olwela amalungelo oluntu esebenza namabandla enkolo ezijiyeneyo umnumzana Qobo Mayisa uthi isimo sibe eZimbabwe okuza kwenza abantu bengakholisi kahle ikhefu lekhisimusi.
Kusuka kube ngani umunyu lo nyaka ngoba abantu kabalaqiniso, akulamanzi, akulamagetsi. Isifiso sami ukuthi aluba izinto lezo zingalungiswa, abantu bakhululeke baqhubeke nje ngempilo zabo, bakholise ikhefu leli elekhisimusi.
Osebenzela inhlansi yabathola abantu ezisuka kwele South Africa zisiya eZimbabwe e cross border association transporters umnumzana Bongani Moyo uthi basebenzile kakhulu kuleli khefu.
Siyabonga kakhulu abantu babuyile, babuye ngobuningi babo. Sizozama futhi ukuthi sibabisele futhi ngoJanuwari. Abadala siqakathekisa ukuthi abantu bahambe kahle, bengalahli izinto zabo, behambe ngokuthula ngepeace, bebuye emakhaya bezobona imuli zabo.
Kuduma ingoma yonke indawo, abanye ngabachadisayo, abanye banemcimbi, abanye njalo bazigitela ezindlini lemakhaya. Ezitolo kuyaxokozela, kuyanathwa, kuyadliwa, imbuzi lenkukhu ziyadliwa kunye nemibhida yolude. Yibo umnandi bekhaya obulandwa ngabaningi abavela ngaphandle kwelize. Ngimela Studio 7 koBulawayo ngithi halala, Merry Christmas. Igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ele South Korea lithi ele North Korea lilungiselela ukuhambisa amanye amabutho kwele Russia ukuyalwisana lele Ukraine. Ele Israel lihlasela ngamandla eGaza osekubele abantu abedlula amachumi amane. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America sise Washington DC. Ukwezi iphathelane le Melika. Umnumzana Joe Biden ngomvulo uxolele izibotshwa ezingamachumi amathathu lasikhombisa phakathi kwezingamachumi amane ezagwetshelwa ukufa. Izibotshwa lezi sezizahlala entolongweni okwempilo yazo zonke. Lokhu kuzase kusele amaviki ambalwa ukuthi osanda kukhethwa ukuba ngumongameli umnumzana Donald Trump okhuthaza ukutshesiswa ngokubulawa aphathe intambo zombuso. Isinqumo lesi sisindise abantu abatholakala belamacala okubulala kugoqela ukubulala amapholisa labebutho lalabo abatshontsha emabhanga kanye lababethengisa izidakamizwa labanye abalamacala okubulala abalindayo lezinye iziphathamandla. Abathathu abangaxolelwanga ngu-Dylan Roof owabulala abansundu abayisishiyagalolunye abebandla le-Mother Emmanuel AME Church eCharleston, eSouth Carolina, owabhubha kwimincintiswano ye-2013 Boston Marathon uJoka Shana Eve kanye lo-Robert Bowers owadubula amalunga ebandla le-Tree of Life Synagogue ePittsburgh ngomnyaka ka-2018. Amalunga la alichumi lanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe wele Melika.
Ukuxolela okwenziwe ngomnumzana Biden is a natural commutation okwenzakalayo. Ukuthi bazaphuma ejele kathesi, hayi asikuboni lokho. Baphonga ukucommute from his death sentence of ukugwetshelwa ukufa to maybe life in prison. So khonapho kuzathatha mbeni isikhathi esithize ukuthi banikwe iparo or babe eligible for paro ngoba kathesi sebefakelwe life in prison kufanana lokuba kudetente but in a longer way.
Ukuxolela kwababotshiwe lokhu kubaphathisa kangakanani njalo kukhethwa abantu abanjani?
Ukuyenza kwabo ngama-behaviors angane ayanceda ukuthi sebebuyela into-society yikho kuba okubancedisayo ukuphuma ma benza izinto zona lezi njengokuparticipate in ama-program ebi yesikolo and izinto ezinjana but hayi khonokho kungathiwa sokuyi-trend enzakalayo all over the world ukuthi ama-death certificates ekhishwa ngoba bathi abantu bona labo kumele babhadale into izigebengu ezayenzayo zona lezo. So hayi khonokho siyakubona ngathiwa is a natural thing ezenzwa ngumongameli welizwe.
Bakwamukela njani abantu lapha eMelika?
Ukuthi abantu bakuthatha njani. Mina mbona ama-families abantu bona laba abafelwayo depending ngokuthi i-sentence yangkhona yayifakelweni yibo angangathiwa bayalezikhalazo ngoba abantu babo they are not coming back but isigebenga sona leso is going to have a chance to live and actually aphume ejele and revive their lifestyle.
Nxa sikhangela kuminyaka edluleyo ukuxolelwa kwabantu abayabe bebotshiwe kuvele kuvame kangakanani ekupheleni kwe-term kamongameli?
Ama-commutations zokuxolelwa okuyenzwa ngu-president over iminyaka edlulileyo it's a natural thing. Abanye ama-president bakhipha their political friends, abanye bakhipha abantu abangathiwa babe bancwethi. Siyabona umnumzana Trump uthe esengena kuzasixolela bonke abangeniswa ejele ngendaba zika-January. So khonapho hhayi it's a natural thing eyenziwayo ngu-president and abanye they think it's a good thing but abaningi bathi hhayi lokhu akuright.
Umnumzana Tim Moringa ilandele zombusazwe le Melika, ubesecingweni le Studio 7 ekhonapha eMelika eOhio. Ingcwethi kwezempila kahle zithi kuyingozi ukunathisa abantwana abancane amafutha ngenjongo yokuvikela imikhuhlane egoqela esisu. Zithi akukhathalekile ukuthi amafutha la akhudunyeziwe kumbe hayi, ngoba ayadala uqweqwe phezu kwamaphaphu okubangela ukuthi kube nzima ukuba umoya udlule nxa umntwana ephefumula, ukuze kudinge ukuthi ahlinzwe kugeziswe okungabangela ukulahlekelwa impilo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Udokotela Mbonisi Dube uchasisa ngokuqakatheka kokumunyisa abantwana okwenyanga eziyisithupha kungekho okunye abakuphiwayo.
Iyenzelwa ukuthi sivikele abantwana emkhuhlaneni, ngoba uchago lukamama lusoft lusmooth, alulimazi amathumbu omntwana. Umama mayelegcikwane kakhulu le-HIV, nxa engayenzi exclusive breastfeeding kuyayehlisa amathuba okuthi athelele umntana akhe igcikwane le-HIV.
Udokotela Dube uqhubeka echasisa ngengozi ekhona ekunikeni abantwana amafutha lokunye ngekhaya kungela silinganiso esiqondileyo.
Amafutha ukuze egayiseke esiswini afuna ama-enzymes le-bile enengi. So umntwana uyabe esamncane, engaphiwa izinto ezinjalo ezinjengamafutha kuyayenza ukuthi isisu sakhe sicine sesine-pressure yokwenza ama-acids amaningi. So yikho siyabe singakukhuthaza ukuthi umntwana aphiwe into ezinjengamafutha or any home remedy. Ngaphandle kwalokhu, ama-remedy angikhaya, ama-home remedy lawa, ubungozi bawo obukhulu futhi ukuthi kabi le dosage.
Unkosikazi Nothabo Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, uchasisa isizathu sokunathisa abantwana amafutha.
Cooking oil ukuthi sinathisa abantwana. Ngenzeka kwesinye isikhathi ukuthi umntwana angabe elodenda isehlule ukuphefumula, ukuthi udendo langathama i-cooking oil sabe senza ukuthi udendo lona lwehle lwente lwephansi luphume ngapha nxa sesiya ngaphandle. Lanxa ukuthi mhlawumbe ekhwehlela evaleka, asimnathise eqanda, asimnathise egudumalayo.
Unkosikazi Margaret Msipha olosana uthi ubejwayele ukulunathisa amafutha kodwa usesesaba ngemva kokufundiswa ngengozi ekhona.
Esikhathini esiningi abantwana abancane bayabe betshilwa, ugcine ungasakwazi ukuthi kuyini okungamsiza. Kunesigudumeza i-cooking oil sibanathisa, njengogogo babesitsho ukuthi i-cooking oil egudumalayo iyanceda kakhulu. Yikho kwenza lathi sigcine sesiyisebenzisa ngoba umntwana uyabe etshilwa abe ngcono nxa usumnathisile. Ngokufunda esikutshelwa ngabezempilakahle ingozi ekhona sesisesaba ngoba kubuhlungu ukulahlekelwa ngumntwana.
Ugogo Nomathemba Sithole isakhamuzi sakoBulawayo enketha uthi kuyini osokwatshintshayo ngoba ababo abantwana bakhule benathiswa amafutha nxa bephathekile esiswini njalo belokunye okuhluphayo. Inhlanganiso ye-Pediatric Association of Zimbabwe ekhankasela impilakahle yabantwana ithi i-cooking oil akumelanga isetshenziswe ebantwaneni. Ithi i-lipoid pneumonia umkhuhlane wamaphaphu obangelwa ngamafutha, njalo abantwana abayisilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini i-70% sebengaba lomkhuhlane wesisu oye-gastroesophageal reflux disorder. Umkhuhlane lo ubikwa unzima ukwelapheka njalo ungabangela ukulahlekelwa impilo. Ngimele Studio 7 woBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uprofeta Walter Magaya, uBenjamin Mwarwari, Themba Mliswa loFarai Jere sebesuswe kukhetho lukamongameli wezifa oluzaqhutshwa ngoZibandlela. Idale leZifa Electoral Committee alivezanga ukuba basuselweni kukhetho lolu abanelaba, sehlulekile ukuxhumana labo njengoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Abazancintisana kukhetho lolu nguMarshall Gore, Philip Mon Machana, Nqobile Magwizi, Martin Kweza, Twine Piri lo Makwinji Soma Piri. Kuzaqhutshwa njalo ukhetho lomsekeli kamongameli lolwamalunga eZifa Board. Ukuhlaziya udaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uxoxe loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo ezimeleyo.
ngendlela into ezihamba ngayo ngalo umnyaka naloko kwenzakala namhlanje kuthekisa ukuthi uyahluzwa njalo umuntu ofunekayo bayamazi isiphatho sakhe lokuthi kwela izolo ezenguquve minjani lokuthi uma emile emele inhlanganiso yezenguqu uzaba ngumuntu okhangeleka okunganani kulandelwa imithetho ebivekiwe kuke kwaba lokukhonona kakhulu mayelana ngendaba yokubana okhokhela kumele abe le 5-0 kodwa ngumbono wami njalo kuqakathekile ukuthi yena ozabe ebambe isikhundla ngokugcina kumele abe etshengisela ukuthi kwangena sikile esikolo njalo kulokuzwisisa okwezemfundo ukwenzela ukuthi azwanane phela labanye nanxa kusiba nemithetho kodwa wangena esikolo uyakhona ukuthi azwisise indlela yokuzwanana labanye bezinkokhelo
ye kodwa ngazikhangela uBenjani phela lo parajeri lapha ngani akuhambanga kuhlela
uBenjani umdlali olendumela sibili kwezomdlalo wenguqu njalo abaningi bebekhangelele ukuthi engaba ngomunye ozancintisa kodwa mhlawumbe ngelikabathi emaphepheni amaphepha angasukanga yenela angazi kumbe ngawesikolo angisakuqondisisanga kodwa ngithe ngisithi ngiyawukhluzisisa bekungathi mhlawumbe kulamaphepha angekho okwakumele abe khona ma besithi bayahluzisisa ongakhokhela ngike ngahluzisisa njalo indaba kafarajeri yena obekhokhela i-PSL ngathola ukuthi bathi bekulokungazwanani kokubana wayeke watshintsha ibizo lalela aselisebenzisele ukuthi farai khonaphana ungathi kukhona kade kungacacanga mhlawumbe yikho kuqine kusenza ukubana engenelisi ukuya phambili ukuthi ayencintisi
lo nguthandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo ezimeleyo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo okwanamhlanje sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi kamasikhando sacathulayo uNtwenhle yena odabuka esigabeni sakohobhodo ePlumtree
siyaphila lokho mina ngimpenhle isidomo umvoda lami odakwa phansi plumtree kovoto kodwa ngizokubiza umnyelezo ukuthi indlela ethi kuzophuma ngokudala futhi bangicela kakhulu abantu bakithi bebezame nokusimamela esisapothe ngokuqiniso
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngokuhlala mdlali eSouth Africa yilapha eGoli inamba engitholakala kuyo ithi yona 071-029-1204 ngitholakala kuwhatsapp ingoma ziyitholakala online kuzona zonke izitolo ezidayisa umculo online ongangokuthi zitholakala ku-YouTube yakhona kwamanje
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
ngabe ukuthi abantu bengisapoti ngikhombisa uthando kungabi khona udlami ngango ngoba iy'ngoma zami ziyakha futhi zinothando ziyakhalisa zimnandi ziyajayivisa kumnandi
Sibonge untungameli Nkomo osipheke uhlelo lwezingoma olujabulisayo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe sibonge kakhulu olivalelisayo nguTabo Kancube Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.